Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 27 kuMpandula 2020 ngokipstube. Endabeni zethu namhlanje, kulabantu abalijumi lasithupha 16 abahlolwe batholakala bele COVID-19 eZimbabwe kusuku ezimbili ezedluleyo. Ababalisi lezifundi bakhala ngokuswelakala kwamanzi, ama-sanitizers lokunye ngesikhathi kulungiselelwa ukuvulwa kwezikolo kusasa.
Kudingakala ama-sanitizer, amasepa okugeza izandla, amapendo kuma i-social distancing.
Ababalisi lokhu betshaya phansi ngenduku besithi kabayi ezikolo.
Ababalisi ngokuphela kwabo baphekula kabayi emsebenzini.
Kodwa uhulumende uthi ziyavulwa kusasa izikolo kwele Zimbabwe.
Children are going to start in school tomorrow. Okay, there's writing the exam.
Sesavula isikolo, abantwana abakuzinga lika grade 7 laba ku form 4 bayavula kusasa.
Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulumsakazo. Kulabantu abalitshumi lasithupha 16 abahlolwe batholakala belomkhuhlane we COVID-19 eZimbabwe kusuku ezimbili ezisanda kwedlula. Uhlangothi lwezempilakahle luthi inani labantu asebehlolwe batholakala bele coronavirus kusukela ngombimbitho lonyaka selifika phose inkulungwane eziyisitshiyangalombili 7,803. Phakathi kwenani leli abedlula inkulungwane eziyisithupha 6,067 sebaphepha kumkhuhlane lo. Abafika phose amakhulu amabili namajumi amathathu 227 babhubha. Kusukela ngolwesihlanu akula muntu obuleyo ngumkhuhlane lo kwele Zimbabwe. Kusenjalo izikolo ziyavulwa kusasa eZimbabwe, ababalisi lezifundi bekhala ngokuswelakala kwamanzi lokunye okungabavikela kumkhuhlane we-COVID-19. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abafundi ababhala imihloliso yokuphutshisa izinga lika grade 7, uform 4 kanye loform 6 bayaqala ukufunda kusasa ezikolo zikahulumende. Okubikwa ukuthi ezinye kazilampahla eyeneleyo eyokuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Umbalisi uNkosikazi Sakhile Dube uthi kunzima ukuthi izikolo zithole imali yokuthenga ezikufunayo.
Kudingakala ama-sanitizer, amasepa okugeza izandla, amapendo kuma i-social distancing, ama-disinfectants lokunye okunjalo ukuthi izikolo zivule ukuze sivikele umkhuhlane onalo we-corona. Izinto zonke zona lezi zifuna imali. Izikolo zithola imali ebazalini through the payment of fees. Izikolo lokhu zavalwa ngo-March, abazali bebengabhadali i-fees. So izikolo ukuthi zi-raise imali yonke yona leyo ukuthi zibe ready, zilungiselele ukuthi izikolo zivulwe kunzima. In a way, vele izikolo zonke azikabi ngenxa yesizathu sona leso.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Richard Moyo, umbalisi ohlala kobulawayo ofundisa isikolo se-Robert Sinyoka.
Yamazi nxa engekho isikolo asivuli, so siyavula ngemandi ukuthi kuyahamba kuthini khonapha sikwazi esigabeni sona leso. So sendithe ngabona ukhansila ngathi ngimlethele lolu hlupho ukuthi mhlawumbe ayesicelela phambili khonapha ukuthi umgodi siyawucela ukuthi ube khona kulesi sigaba khonapha esikolo. Isikolo sikhona pha yiperi ebheni. Ngokwethu nxa siyiperi ebheni asifandi abantu labana abangani. Uhlupho olukhona ngale lohlupho olukhona ngapha lwehlukile olwethu ngathi ngani lukhulu. So besicela ukuthi khonokho okukhulunywa ngokusanitiza kubonakala ukuthi kwenziwe konke, abantwana bagqoke amamaski, zonke lezi zinto asilazo.
Abazali abaningi bathole amehlo ngokungenzakala ezikolo. Unkosikazi Evidence Dube olomntwana okumele abuyele esikolo kusasa uthi kuhle ukuthi izikolo zivulwe kodwa indleko zakhona ezifunekayo ziningi kakhulu.
Hayi, sikwamukela ngesihle sibili ukuthi izikolo ziyavulwa. Abantu bethu besebedinga ukuhlala ezindlini kodwa senkinga. Inkinga esilayo yokuthi khona ama-fees akhona, they are so exorbitant. Asiboni sizayinelisa ukubhadala. Mina nginje ngumkhulu, ngisebenza kuhulumende ngihola 5,000 and isikolo umntana ami afunda kiso bathi bafuna 28,000. Ngiyazibuza ukuthi khona esabe siyafika esikolo 28,000 yakhona bese ngitshontshe kobani.
Esinye isifundi uPrince Nyathi uthi ukukhuphuka kwenhlawulo yezifundo kuyabadanisa ngoba abazali kabalamali.
Ngiyajabula uma sizothola khona izikolo ziyavula, kodwa ke lapho isuka khona sidane sinabantwana besikolo sizothola khona amafizi lawa abe sekhwelele ukuthi khona abazali bethu ngehle ukuthi besibhadalele. Ngakho-ke kuyasidanisa ngoba lathi esizikhangelela ukuthi njengoba sesihle isikhathi eside singafundi kuze kuba khona lokuthi lesikhe sifundi lathi siqhubeke ukuthi lathi singabantwana bethu kusaselihle. Ngakho-ke siyacela ukuthi amafizi akhona abazali bethu bayenelise njengabantwana sifuna ukufunda ukuthi lathi sinelise.
Izikolo zavalwa ngombimbitho lonyaka kusenzelwa ukuvinjwa ukumemetheka komkhuhlane we-COVID. Idolobho lakoBulawayo libhekane lohlupho lwamanzi njalo izikolo eziningi kazilamanzi lokunye okumele kusetshenziswe ukwenzela ukuthi abantu bengathelelani umkhuhlane we-COVID-19. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Udaba olufanayo, ababalisi bathi kabahambi ezikolo kusasa ngenxa yokuthi uhulumende kakhuphulanga iholo labo. UMavis Gama usethulela lolo daba.
Inhlanganiso zababalisi zithi kusobala ukuthi ababalisi abaningi kabayi ezikolo kusasa ngoba bakhonona ngeholo eliphansi. Bazakwenza lokhu loba kule mibiko eyethulwe luhlangothi olubona ngokuqhatsha izisebenzi olwePublic Service Commission oluthi luzakhuphula iholo lezisebenzi zonke eZimbabwe. Aluvezanga ukuba iholo lizakhutshulwa ngesilinganiso esinganani. Uhulumende ubika njalo ukuthi usedinga ababalisi abafika inkulungwane eziyisithupha 6,000 ukuthi abantwana bafunde kahle ngesikhathi kuvinjwa ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Umqondisi weZimbabwe Teachers Association ZIMTA uSikhwicamfundo Sifiso Ndlovu uthi ababalisi bakhathele ngeholo eliphansi ngakho-ke kabasoze bahambe ezikolo.
Ababalisi ngokusithela kwabo bathekula ngabayo emsebenzini. Njalo ngesidinga lathi asilandi labalabo ukuthi sibakhuthaze ngokuthi baye kumbe bani. Sizendaba nokuthi uhulumende ngakhangise agcwalise izitshelo zawo ngokuthi bazuze imali ebelayo ukuthi baye emhlweni.
UNdlovu uthi ababalisi abaningi kabanamali yokugada amabhasi lemichova.
Imali engangokuthi kasenzinasikhuluma ngingawubalisi ukuthi angabhadale imali ethi $20 ukuthi agade aye ibhasi ayepi ena endlele ehobele $20 uzahamba ngayo.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Nokuthula Hlabangana Mpofu okunhlanganiso eye Progressive Teachers Union of Zimbabwe othi kabalaqiniso lokwethulwe yiPublic Service Commission.
Lokhu akusenzi sicabanga ukuthi sokuzamele sibe ngabantu abatatazelayo. Sesitazazele ukuthi ngemande sizafula.
So thina sithi hayi thina sifuni cost of living adjustment. Thina njenge-PTZ thina sithi sifuna isalary ethengayo. Yona leyana esayikhulumayo ukuthi abasifakele isalary $520 or equivalent nge-bank rate.
Umphathintambo kahulumende obona ngezemfundo umnumzana Kane Ginyilitje Mathema uthi akazilutho ngokubhekane lababalisi. UMathema uthi ziyavulwa izikolo kusasa kulandela ukulungiselela okuphakemeyo okwenziwe nguhulumende.
Children are going to start in school tomorrow. Okay,
sesavula izikolo. Abantwana abakuzinga lika grade 7 laba ku form 4 bayavula kusasa. Sesilamaviki amabili savule izikolo zalabo abaloba imihloliso ye-Cambridge. Singeke savula izikolo singalungisanga okufunakalayo. Lisibone ngani sizinyamazana ezivula izikolo singanaki okufunwa ngabantu. Okwababalisi ngakungatshelwa ukuba balenkinga. Kayisithi sodwa esivula izikolo.
Umnumzana Japhet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions uthi kumele uhulumende alungisise
nxa abantu kufanele kube yibo ababamba ke amahofisi kahulumende, kungaba ku-public service, kungaba ezikolo, endaweni ezithize kuma-institutions, bengasenelisi kuya emsebenzini. Ngubani manje ke ozabamba ke umsebenzi kahulumende?
Unkosikazi Sibone Kuhle Xaba, isakhamuzi seNjube koBulawayo esilomntwana okumele ayefunda kwesinye isikolo edolobheni leli uthi kuyabakhathaza kakhulu nxa ababalisi bengasoze bahambe ezikolo kusasa.
Isituation yangkhona kayiyenzi, abantwana batshona besiyadinga amanzi angithi. Njalo lapho abadinga khona amanzi kukhatshana, njalo kusemgodini kuyalayinelwa babeyaleti. So mina ngibona kungcono ukuthi kungabe abantwana bahambe esikolo at least kungcono kulama ama jojo tenki wakwa nisi kutela ve city council abantwana bachona vese skolo wenga attracta izi nisi nito izi ngaba pambanisa ezi nje nguti girl child ya kwa nisi uzitwala enwa ya kona loka manzi ukuzi mtu ana apumeleli kumela hambe skolo
awaziwa okuza wenzagala eskolo njengoba ababalisi bechaya pansi ngendugu besiti kababuyele eskolo uhulumende la esiti uyazama kulungisa gonge upegane la ababalisi lezifundi nimele Studio 7 nise Harare ningu Mavis Gama.
Wanya bantu abati kumele unkosazana Thokozani Khuphe lo mnumzana Nelson Chamisa bakhumisane umlota wenzela ukuthi basuse ibandla lezano PF embusweni. Kodwa kulabanye abathi uma Khuphe lo Chamisa ababanga umanyano owe MDC Alliance bangeke basebenza bonke kwezomba ngazwe. Abantu abaphendule umbuzo othi kumele abantu laba benzeni ebulanjini bokuxhumana kube Facebook kukhasi le-VOA Ndebele baveze imibono ethiyeneyo abanye besithi kumele uChamisa abumbe elakhe ibandla. Ukuthukana kukaMakhuphe lo Chamisa kwaqala kusanda kubhubha uMorgan Tsvangirai ngomnyaka ka-2018. AbakuMDCT abaphiwa imvumo umthethwandaba weSupreme Court ukuthi yibo okumele bakhokhele ibandla leli athi uChamisa sebethwalise nzima abakuMDC Alliance. UMakhuphe kukhanya elokhu ethwalele uChamisa ubhulo esithi kathiyane le-MDC Alliance. Ukuze sihlaziye kudaba lolu lokuxothiswa kwamalunga e-MDC Alliance kudala lepalamende libandla le-MDCT sixoxele lomnumzana Matshobane Ncube igqweda elilwela amalungelo kwaZulu umnumzana Edwin Ndlovu okubandla le-MDC Alliance lomnumzana Dan Moyo okubandla le-MDCT. Uncube usungula lolu daba.
Nxa sikhangela indaba ye-recall okuqakathekileyo yilokho i-recall yenzakala nxa umuntu sekuthiwe kasabelong to a party. So umuntu kufuze ukuthi aqale within iparty yona ngokwayo ngoba iparty lama disciplinary purposes that it goes through wonke umuntu kufuze ukuthi abe subjected to a disciplinary process nxa ukuthi wawuphambanisile engakaxotshwe eparty. But ozakunanzelela ukuthi abantu uthola ukuthi abaxotshiwe so uphuma incwadi eziye eparliament eziya ku Minister of Local Government. Ama internal processes of ama party are being ignored. Which is into engekho emthethweni. Umuntu angeke uphume ukuthi kase member yenhlani from the blue without engaging ama internal disciplinary purposes. So it's being abused on that basis ngoba sokuthagetwa certain individuals for expulsion or recall.
Babu Edwin Ndlovu,
the alliance yahlanganisa ama parties athile njengoba bejayele ukuthi njalo. Ihlanganisela ama parties yiwo angena ekhethweni ngo-2018. Esuka lapho lawo ma parties yavumelana ukuthi ayenze i-congress bayehlangana babe libandla lodwa kuthiwa yi-MDC Alliance. Okuthi ukuthi ke yilo ke ibandla lethu ke lona lelo. Yikho ke omunye umuntu angeke avuke nje ekuseni athi yena usezibiza ngegama elingayisilo layo. So asiyindawo kasitshintshi lutho sizaqhubeka sinjalo bona labo abaqhubeke ngendlela abakade bevele besebenza beyiyo yona. Lapha abakwenzayo yindlela yokuzama nje ukuthi engxenye bangathola amavoti ngokukhuluma igama elingayisilo labo bazize e-MDC Alliance. Bona beyi-MDC Thokozani.
Kodwa ke njalo akusoze kuphambanisa abantu.
Abantu into abayayifunayo bayayazi. Bafuna i-MDC ekhokhelwa ngobaba uChamisa. Kulogo MDC Alliance kulesandla esilekhanda likaChamisa phakathi. Abantu into abayazi yena leyo into abazabe beyidinga ke kuma-by-elections azabuya ngoDisemba kusiya ke kukhetho olukhulu oluzaba khona ngo-2023. Ikho ke hayi kamsethu sike lokho abafuna ukukwenza kodwa kuyagcwalisa sihlala sikutsho ukuthi hayi laba bantu bayizano basebenza ezano PF nxa izethu yabavumela labo ukuthi baregistre i-MDC Alliance ekhethweni kuzakhanya obala sikile ukuthi hayi bayizano.
Baba Mathi, i-MDC Alliance bayakhohlwa ukuthi kahle kahle bona baze bafike lapho bafika njani. Bayakhohlwa ukuthi kahle kahle uChamisa azigcine engu-president yena ngo-2014 waluza i-contest yokuba ngu-secretary general
wagcina esengu secretary we policy and research isikhundla esiphansi kakhulu bayakhohlwa ukuthi according to constitution yethu angeke uphombe uvuke ekuseni ukuthi hayi mina sengu appointile wena usume vice president even when izoludliwe nge-election ukuthi nguwe manje oso osuyibhosi yomuntu okudlile izolo umthetho awusebenzi kanjalo so okokuqala abafowethu kumele bananzelele ukuthi umthetho wephathi waphulwa right from the beginning and lana thina sinikezwe i-opportunity yokuthi sikulungise konke lokho of course ma kuyiwa ku-2018 i-alliance yayisi-hijackiwe i-alliance yisivumelwano akusiyo phathi akekho even one ongathi ngo-2018 besiyavota abakuhluleka even e-court ukuprova kunalokhu ku-supreme court ukuthi babe yiphathi
lapha sizwe umnumzana Dan Moyo okubandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozane Khuphe umnumzana Edwin Ndlovu okubandla le-MDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lo mnumzana Matshobana Ncube igqweda elilwela amalungelo kwaZulu singakangeni kwisigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane umongameli Donald Trump wakwele Melika usekhethe unkosikazi Amy Coney Barrett ukuba athathe isikhundla sikamoyi uJustice Ruth Ginsburg obhubhe ngeviki ephelileyo lokhu kwenzakala ngesikhathi uGinsburg engakangcwatshwa ukhangelele ukuthi unkosikazi Barrett angene esikhundleni lesi loba abakubandla lamademokrasi besithi bekumele umahluli we-supreme court uzathatha isikhundla sikaGinsburg akhethwe sokwenziwe ukhetho lukamongameli ngenyanga ezayo okwamanje sike sizwe ezamasiko
namhla
kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixuba ingxoxo yethu yenkosi yamandebele silobaba umnqondo obanzi magonya ubaba unkululeko gobalandamade lobaba ubornman khumalo isikhulumele senkosi ubulelani lobhengula khumalo ukhumalo usungula lolo daba
ake ngithinte Mthembu ukuthi kukwaba lama food parcels lathi siwapha abantu lapha eSouth Africa bekulesifiso ukuthi ngabe sithumela abantu ihlanyelwe ekhaya kodwa izimali bezingakangeli kahle kahle kodwa kuzakwenzeka khonoku kuzatrainwa abantu ukuthi bafunde ukulima bafunde ukufuya ukuthi bakwazi ukuyaziphilisa emakhaya ngoba manje uhlupho lukhona olukhulu lapha eSouth Africa Mthembu masingakhuluma abantwana ekhaya anti bayancitshwa amathuba amaphi amathuba aphiwa abanye abantu babele kude abantwana bayeza lapha eGoli bahlupheke eGoli bahlupheka kakhulu bangaphiwa nemisebenzi ngoba bengabantu ababela ngaphandle abanye abalamaphepha bebalekela isimo sekhaya bona laba abantwana kuzazani ukuthi bathola ukufundiswa imisebenzi ethile ukuthi babuyele ekhaya bayekwazi ukuziphilisa asingakhulumi kakhulu nje Mthembu ngoba angithi nxa into isasungula kodwa-ke ngitshela iqiniso ukuthi amandla onke inkosi wafaka khona bekuthini impilo zabantu bakomthwakazi zibe ngcono akukhethi plum fisholojo binga bybridge gwanda ubukhosi balithi abukhethi muntu ukuthi ukhuluma levi bani kodwa-ke inhliziyo yenkosi ekuthini impilo zabantu bakwamthwakazi zibe ngcono Mthembu intwana ngitsho asinabhajethi kodwa kungusizo bayafaka abanye abantu nje usizo futhi kusiyaqhubeka kusenzeka kuzaba lo mahluko omkhulu empilweni zabantu babethu
yes akuzawakhulu gobalanda wona ubona ngani inhlelo ongazifisa zisenziwa inkosi iziphi gobalanda
inkosi mina akangikhangelelanga ukuthi izasizela lutho inkosi likhanda thina yithi umzimba isilela kulesihambe sihoqoka umzimba thina abathwakazi so abathwakazi eseleleni ukuzithandabuza selele ukukhofuzwa ngamapolitiki sekulele futhi ukwehlukaniswa ngamapolitiki ubukhosi kuyikhanda komzimba wonke wakomthwakazi so sifisa ukuthi inkosi mangakwazi ukuthi nxa ingathola indlela yokuthi ixhumane lezi nduna zonke lezi ngoba i-confusion iqala ezinduneni
ye babumagonya wena ubona ngani inkosi kula manje kumele iyenzele
engingeke ngakuphendula mfoka Mthembu ukuthi inkosi izabuyela nini obulawayo ngokomthwakazi athi engingakutshela abalaleli ukuthi akusekude inkosi izabuyela iyehlala komthwakazi khona okuthile okusamele ukuthi abantu uqale kulungiswe andivala ingonyama ihambe iyehlala esalinisayo kobulawayo.
Hayi ke kodwa lethu luma lapha walamhlanje besilo baba uBornman Khumalo isikhulumeli senkosi ubulelani loBhengula Khumalo umnumzana Ngqondo obanzima Gonya lo mnumzana Nkululeko Gwabalanda Made asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani mthwakazi omuhle zimpapo muhle siyadibana njalo kuhlelo lwabatsha igama nguMike Hobe. Namhla kuhlelo sikhangela udaba lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 elizweni. Kuhlelo silozenzele eNdebele womsakazo wesite lapho balenhlelo ezijiyeneyo ezikhangela udaba lokumemetheka kwalomkhuhlane. Zenzele ngiyakwamukela kuhlelo. Yini umbono wakho ngokukhuphuka kwenani labantu abasebe banjwe ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni?
Ngibona ngani emsukwini ezidlulileyo inani labantu ababanjwa ngegciwane le-COVID liyabisehla ngishuwa kulamalanga ayathola ukuthi nxanye obulawayo lapho kuya kulabantu abayi-4 or 5 abatholakala bele gciwane. Even if you look countrywide the number of abantu abafayo ngo-COVID iyayehla, inumber abantu abatholakala bele gciwane iyayehla. So I think I can safely say ukuthi kona iZimbabwe isizamile kakhulu ukuthi inani labantu abatholakala bele gciwane libe phansi njalo liya lisehla ngokuya kwesikhathi.
Ubona ngani umkhuhlane we-COVID-19 usiphazamisile na impilo zabatsha elizweni?
Umkhuhlane we-COVID lo uwenze kwaba lama-lockdown, amankampani avala, abantu behluleka ukuthi besebenza kwezinye indawo. Uzananzela ukuthi iZimbabwe ilizwe elinabantu abaningi abangasebenziyo, abaphila ngokuthengisa ezitridini, abaphila ngokuyawoda impahla kuboBotswana, kuboSouth Africa, bezithengisela ezindlini zabo. So ukuvalwa kwamabhoda kuphambanise kakhulu abantu abaningi, izikolo kuvaliwe. So inhlelo zabantu abasakhulayo abafundayo noba basebenzayo baphambaniseke kakhulu. Baningi abantu ababethola ama-scholarship akade kumele beye kubo-America, kubo-India, e-South Africa, endaweni ezijeneyo beyefunda. Abantu laba basenelisi ukuhamba. So u-2020 abaningi usemoshakele, sebezazama ukuthi behambe next year. Abanye amathuba la sedlulile ready ngoba ama-visa expire, sekumele beqalise ama-processes lawa phansi. So kube lama-inconvenience amaningi kakhulu.
Kuyini okumele kwenzakale ukusiza abatsha abanempilo eseziphazamiswe ngalomkhuhlane njalo uhlelo lwe-lockdown?
Ngumbuzo onzima kakhulu lokho ukuthi kuyini okumele kwenziwe ngoba COVID it was not anyone's creation. Njalo siyazi ukuthi uhulumende wethu le akalayo imali eningi, kusike sezwa ngama-stimulus package lani ama projects abatsha, but imali zakhona zimali ezincane nje ezingatsho lutho. So singathi nje it's one of those natural causes that happen, and abantu nje kumele bethi pick up their pieces and see where they can start, because singakhuluma ngokuthi uhulumende kumele enze lokhu, uhulumende kumele enze lokhu, but siyakwazi ukuthi uhulumende kalayo imali yakhona nale ukuthi kwenziwe. So singanje abantu bekhangelele ukuthi u-2021 uzaba ngomnyaka ongcono, izulu lime, abantu belime, impilo iqhubeke.
Ciba ingqiqo yethu ngokuphosela amazwi akho okugcina.
Isikhathi esinengontanga yibo abahamba kakhulu, besiyagida, besiye ematshwaleni, besiye echurchi. So kuqakathekile ukuthi kona ontanga bezivikele, bephinde bevikele lemuli zabo, ngoba siyakwazi futhi ukuthi umkhuhlane lo usakhona. Loba nje inani labantu ababulawa ngumkhuhlane lo kumbe abagula nge-COVID lehle kakhulu, kodwa-ke bakhona abantu abasayigula lo mkhuhlane we-virus.
Isikhathi yiso esesihliwe nguMangoyi. Sithanda ukubonga Zenzele Ndebele umsakazo wesite. Zulukandaba lingakhohlwa ukuthi sizohlangana ngolwesibili kuhlelo lwabatsha, uhlelo D-Connection, 8-9 p.m. lapha emsakazweni we-Studio 7. Oliver Lisayo, ngenjabulo, igama lami nguMike Hobe. Sizohlangana ngolwesibili. Bye-bye!
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Sike sizweke ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya
Igama ngontungamili inkomo. Lamhlanje ngilomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje uSihlwa. Ngiyabonga lami ukwamukela uhlelo.
Usiphatheleni lamhlanje.
Namhlanje ngikhangele kwabase-Efesu chapter ka 6 verse 10 sifika ku 12. Lapha ngifuna ukuthi sinanzelele ukuthi impilo yesiKristu impilo eyokulwa ngaso sonke isikhathi. Ngakho abantu abaningi bakhangelele ngaso sonke isikhathi ukuthi kumele ahambe umfundisi ayethandazelwa engaba loduko. Kodwa ngifuna sibalele ivesi isincedise empilweni lehambeni lethu nxa sihamba singamaKristu. Uthi yena uPaul ebhala lapha kwabase-Efesu, qinani enkosini lasemandleni ayo amakhulu, fakani isihlangu esipheleleyo sikaNkulunkulu ukuze lanelise umelana lamacebo kaSathane. Ngoba kasili lenyama legazi, kodwa sila lababusi lemibuso kanye lamandla omhlaba lo ogcwele ubunyama. Silwa njalo lamabutho emimoya emibi emibusweni yasemazulwini. Ngakho ngifuna ukuthi okokuqala sinanzelele lokhu ukuthi uPaul uthi yena ekugcineni, qinani enkosini lasemandleni ayo amakhulu. Abantu baye befuna ukuqina kwezinye izinto. Akumelanga uqine kumfundisi, kodwa qina enkosini laselizwini likaNkulunkulu. Akumelanga ukuthi hayi mina ngiqine ukuthi echurchini lebhatshi lami sebangigqokise echurchi. Qina enkosini lasezwini likaNkulunkulu. Akumelanga njalo ukuthi wena uqine uthi mina ngile mali kumbe ngifunde kakhulu. Abanye bacina ngokuthi ngimuhle. Konke lokhu kuyedlula. Nxa umuhle uzaguga ngelinye ilanga labakade bekukhangela bengasakubona. Nxa kade ule mali, abantu abaningi bacina ngezikhundla emabandleni ukuthi mina ngesikhundla echurchi. Manje njengoba kathesi amachurchi evaliwe, isikhundla sakho siyabe sisebenzayo. Kodwa nxa ugcina enkosini, awusoze uphelelwe ngamandla. Akumelanga mzalwane wami ukuthi nxa uzivikela kuSathane, isihlangu sakho singapheleli. Ukuthi ngapha unyawo lwakho lukuKristu, ngapha olunye unyawo lwakho luphakathi kodaka olunye ongazakulubona. Ngiyangizwa abanye beze bethi uzibani bani engangena ezulwini, lami ngizangena ngihamba ngo-reverse. Akumelanga ukuthi ube yisisekelo somuntu ombhaca zombili. Nxa ume enkosini, mana enkosini, themba izithembiso zikaNkulunkulu, themba ilizwi lakhe. Manje ngiyathokoza lapho uPaul uyachasisa indaba kumele kube njalo. Iqiniso yileli mzalwane wami olaleleyo, mlaleli wami, kasilwi lenyama kumbe legazi, kutsho ukuthi lapha asili lo muntu, kodwa silwa le mimoya esingayiboniyo thina, kodwa limoya yona iyasibona. Njalo limoya iyamesaba umuntu owethemba uNkulunkulu. Nxa leyo moya ungamanga wena kuNkulunkulu, ungamanga phezu kwelizwi lakhe, ungamanga phezu kwegama likaJesu, awusoze uyinqobe. Leyo moya siyanqotshwa uJesu esiphambanweni. Ngakho wena kumele ume phezu kokunqoba kukaJesu. Yikho kuzayenza ukuthi lawe ube ngumnqobi. UPaul azathi thina singabanqobi abaphezu kokunqoba.
Akuyiphethe mfundisi.
Sesigqiba intshumayelo yethu namhlanje, ufuna ukukhuthaza ukuthi ekugcineni kwakho konke sokuthunyayeliwe, sokwenze yonke into, kumele wena ume nta, uqonde, uqine enkosini lasemandleni ayo amakhulu. Asithandazeni. Baba, ngegama likaJesu siyathandaza ukuba qinisa abantu bakho abalaleli lizwi kulabo uNkulunkulu asebehlulwa ngomubi. Baqinise njalo bakhulule phakathi kwamandla esono lemjibila yakho uSathane. Ngegama likaJesu ngokuzwa izwi lakho abasizakale. Ngegama likaJesu, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo. Lilami untungamili nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamili nkomo. Kulabantu abalitshumi lasithupha 16 abahlule batholakala bele COVID-19 eZimbabwe kunsukwana ezimbili ezedluleyo. Ababalisi lezifundi bakhala ngokuswelakala kwamanzi ama sanitizers lokunye okuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 ngesikhathi kulungiselelwa ukuvulwa kwezikolo kusasa. Ababalisi lokhu betshaya phansi ngenduku besithi kabayi ezikolo, kodwa uhulumende uthi zizavulwa izikolo kusasa kwele Zimbabwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu olwanamhlanje oluvalelisayo ngo-Gibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.